Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 28 Lwezi 2022 ngoKeith Dube. I'm going to go to the government.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Elezimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mutenda, umsomlomo wedale lepalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. Umutenda uthembise ukuthi amalunga edale lepalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lepalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kuCaca Bhulu omele inkulumane edale lepalamende.
Last week, la president vele kwale parliament, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. Iparliament lile problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa ngu-minister of finance. So okufuna kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel just an example, umzekelo zonje ukuthi nge-Friday sesiqedile kumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphendule ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akula fuel. So nxa uhambe ungazilungiselelanga ukuthi kube ne-extra money in your pocket ugcina usiba standard ngoba lapho olala khona uyabuthi uphumile ngapho awula fuel ekubuyela kobulawayo. So into ekhathaze abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting, but again akula fuel ukuya khona ngale. So ukuthi kumele sizifakeze ukuthi sihambe khona ngale for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu ajayele imota yakhe esuka kobulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa ukuthi kungabhadalanga idale lepharlament?
Mboni ukukuthela i-food emotweni bekusenga imoto yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another $100 to come back. So it depends on what you have to get around and like Okota, Tangana. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha kobulawayo kubuvode kukhonfuse uhambe ku-athende imihlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale eHarare lakho uyabuvoda u-athende imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. Enale $200 engitshela ngayo yiyo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. Izindawo zokuhlala nazo-ke zingani ziyakhathaza.
Umnumzana kuCaca Bhulu umele inkulumane edale lepalamende besixoxa laye ekobulawayo. leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eCaripa ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi leli nyathela lithethwe ngemva kokuba eZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCaribba South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCaribba, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi nekule improvement enye eyenziwayo. Kade sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi khona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Caribba, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi laphana, akusela manzi. Pose siyakwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sisiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi ube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator, ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni khona kuvele kulobunzima khathesi, kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseCaribba yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele imunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leCaribba phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eCaribba kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezilemali, ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebengu lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kulabo bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Asizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, kusika nje abantu lapha nabangena endlini ba esabatheli khonzo. Inkonzo on the divine hour. Bangena bakhipha ibhamu badimanda amavelebo zabazalwane. Bephethe ibag emnyama, plastic bag emnyama la bethu ayitophe khona ama-cellphone. Badrapha ke abazali babalalisa phansi. And then uthethe ama-cellphone nemali neyikhwama zabazalwane yase beyaphuma bahamba kanjalo.
Singathi abajanga muntu abakhipha ngovolovolo.
Abajanga muntu abazange badubule muntu ngovolovolo bebaphethe nje bezange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni konapho?
Mina bengekho, bengikwenyikonzo, ngifika salanye mase ngitshela umdala ukuthi this happened. So, nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho esekuqedakiswa njengamanje.
Hey, kuyakwenzakala khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi, South Africa kuyenzeka. Ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Aba two churches bawenzile ngiba sebefika kuyela kithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbeli zokuthwala?
Abakaboswa-ke cha, abafundi saphele abakaboswa.
Laba abakhonza khonapho abathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lokho-ke lokho, bathini khonamanje?
Bathukile, obviously, bathuke kakhulu. Bonke nje basuke safike ne-counseling yebandla. Sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke qhubeka mfundisi.
Sazo provide-ke manje ama-individual i-counseling, ngoba sibe-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini babathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo nabizi. Yemathosi nama-bags ngabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Eh, hawu, over 300 people ayibe lapha, close to 400.
Bese kuyenziwe kunoko kuthiwa ikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi zange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga?
Abayithathanga le cha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-eli yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxelaye ese-Johannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwale Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu ukuhamba-hamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula amajumi amahlanu lanhlanu. Eleghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukubhubhudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungamajumi amane ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wemvukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe udinga uncedo lokwelatshwa kusese masinya. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abe Cancer Association bathi bakubone kuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Lavumo Makuriro fawale inhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzi. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year. And also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho sikhonga minyaka yonke njalo sibona labelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlasela.
Uqhubekela phambili athi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidence. While is the
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo sekensa kuleli yaphinda engezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo sekensa.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743, ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana lehlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi much north leHarare. Silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi lama-clinic abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusaselesikhathi bengagijimeli imithi yesintu abengelaqiniso layo.
Khathe siyabe sikhangele obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale inqola sesingenqola sesiye esibhedlela ubonte hlezenqolele ube kwazi ukuthi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbe ngene phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being tested.
Sake sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa yimpilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostrate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana lemikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar. Amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Imoloko ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi le-Afrika unqoba kule midlalo ngemva kokunqoba iqembu le-Belgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe i-South Korea 3-2. U-Ezra Chisaspanda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Iningi lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye setshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamgcinisane weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa i-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli. Uyazi umuntu wayeambethiwo umfazi siyani athe sibona lemuli yethu labantwa bethu. Uzabona igame kade mnandi kakhulu, igame yeGermany leSpain abadlale kuhle kakhulu, basijekisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi ngabanikazi bekhona. IMorocco yona kadingela amavisa amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-team ye-Afrika, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo utabumanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eleSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi iAfrika kwekhanti siyaphumelelayo. Hayi, jabulile kakhulu. So iMorocco nayo iwinile layo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomanzi abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda, ingcwethi ecubukula ezemidlalo, uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhanya i-Saudi Arabia yela abafana abancane and babuye World Cup, abakhotshwa ngukhotshi e-Africa urena wakhotshi Zambia thathi i-AFCON lo wakhotsha le-Côte d'Ivoire. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma nje labo-USA, o-Argentina labo-Belgium labo-Germany. Mina ukubona kwami mbona engani bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa ama-players amadala. Lokho kuthiwa amadolo kasavumi. Asavuma ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Sabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe okutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi bathaye impembe kumidlalo le eQatar.
Kuyabongakala Sibindi, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ivise omama labo ukuthi babe khona kule stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesibabonile onompembe bangikhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. I-FIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lancane imidlalo ijabulisa uZulu, iningalenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngezinye izikhathi bephakathi kokubukela. I-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahle ahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesesikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generate light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesesikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 leleSerbia, kwathi iGhana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene kwamandla leSwitzerland, umdlalo ususiye emaphethelweni. Namhlanje ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele-Uruguay. Ngimele Studio 7 ikamela mu-Ezra Chisaspanda.
Siloko zikudaba olufanayo, babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wababheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
Zisezi njengoba kungama-World Cup onala ukuzama nje inhlansa uyakhangela lawa ama-od laphana ukuthi kungenzani ubone ukuthi ithimo ubone ukuthi ibhora yalibekelukelayo ngabona ukuthi kule thimo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubhejwa khona uyifakele imali ithimu liyana kodwa phela i-risk le ithimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ithike-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikulelayo ungafaka imali yakho yonke sungathina siyilungelayo sesikulefu kunandulela laziwa thina siyi-addict yakho so kuyathipha kakhulu okunhle lokho
wena singathi la uyabheja siloku mangalisayo so akusitheli ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi
hayi mina ngiyake ngibambe duke mina ngibe mhlawumbe amaswazi lapho ngithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhejeli igeme engiyibone ukuthi angiyizisi ngiyabona ukuthi namhla akudlala le lale ngingabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazisisa okuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili nabaphansi bangenele asibili zincediseke ngibambe sibili ngini.
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wona phela uyazazi ezomnotho le
mina kahle kahle ngithanda ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the number of teams owafakayo le return yakho iba nkudlanyana sibili ikakhulukazi ngiyafaka ama-odds angananzima uyathela itike nakho ufake idola ngiyafaka amathimu afika 6-7 yabe sengishaya sibili khona le kubo 3000 kuboyi kodwa mina nokuwafaka le mali tshani ngafaka labe ne-4-5 ngaphansi sibili kubamba o-50 esikisiseyisa ngedola
kusho ukuthi phela kuyadlaleka ya
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke nokulandelela njibe wazama aqembe enguqi lapho ukuthi aminja
ye kodwa abanye abacinise be-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hayi kwenzakala mfokamthembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngingasikhangela ngahamba khona phane kubomozi lakwa-Africa Bet ngoba ngasithi isikhathi selanga kuthola kulabantu okusho ukuthi sekulabantu asebesebenza khona sebevukela ekuseni vele abasayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi ngokubhejayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza bangene kulawana abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi.
Lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar. Sixoxe laye eselobhengula West kobulawayo. Umbiko esisanda kuthola khona manje uthi iBrazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup. ULivetalk namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Sangakethuka nesihlobo othikhangele iindaba ezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijeneyo edali lepalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe, i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eKatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lisa umthombo sitemba uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.